esikuzwileyo nxa silandela iphepha lechronic lakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa ka-6 p.m. to 6 a.m. kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi intambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hayi akukho. Kodwa ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Imbiko leyi sidale ingxubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade sebelandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa ke ngenxa emva kombiko lowo sesithe zawubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi ntambo utheni, kutho ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kati kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo, sokuyisiphithiphithi ingqathayi zembuzo ukuthi kati onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke baye besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lanelizwe elifele livele ehofisini ephezulu. Kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuqubana yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa ke kathesi ngibona abantu asokubadida.
Bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ibimele ilandelwe?
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela sibili ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzeleli ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hayi labantu bese bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sokuyiziqukuquku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade sezifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile kabasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.